uVOA Ndebele.
Ubu siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC. Walambulela kuStudio 7 ngolwesibili mhla ka 14 kuZibandlela 2020 ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje,
asingeke sifundise ngoba uhulumende akalaye kagcwalisa izifiso zethu ezithizi asikwazi vele ukuthi simingathi. Unzima ukuthi uvuke ugeze ubuye emsebenzini uzoqalisa ukufundisa ukukhuluma labantwana ungela enethi ungadlanga. Lamhlanje sivuyile nje sizokuthi silokhe silunguze kodwa ukusebenza vele.
Izikolo zivuliwe ilizwe lonke namhla kodwa ababalisi abaningi kakhulu abasebenzela uhulumende abakaqalisi ukufundisa besithi bafuna umqhashi abengezelele iholo.
Amabhuku lawo esiwathenge nzima zengaphenduka lawo. Ngibona ukuthi azalahleka esikolo ngoba abantwana bebegcwele isikolo sonke. Kungacaci ukuthi isikolo kuvule izikolo ukuthi kuyafundwa kumbe kuhamba njani.
Ngakwelinye icele abazali baveze imbono ehlukeneyo ngokuvula kwezikolo namhlanje ikowakhe umqoka. Zonke lezi ndaba lezinye lizosizwa kuwona lo msakazo. Izikolo zivuliwe namuhla kodwa ababalisi abaningi kakhulu abasebenzela uhulumende abakaqalisi ukusebenza besithi bafuna umqhatshi wabo abengezelele iholo lona abathi kaleneli ukunakekela imuli zabo. Umlondolozi Ndlovu sethulela lolu daba ngugcweleyo.
Ababalisi ezikolweni zikahulumende eHarare namhlanje bemele izinhlanganiso zabo ezithi iZimbabwe Teachers Union ZIMTA, iProgressive Teachers Union PTUZ, le Amalgamated Rural Teachers Union ATUZ banqume ukuba kabayi kuya emsebenzini ukuthi labo abayabe benelise ukuba zezikolo azihlalele bengasebenzi. Umbalisi ofundisa kwesinye isikolo emzini weKwazana eHarare uveze ukuba bebesezikolo namhlanje kodwa abafundisanga ngenxa yezikhalazo abalazo.
Asingeke sifundise ngoba uhulumende akalaye kagcwalisa izifiso zethu ezithizi asikwazi vele ukuthi simingathi. Unzima ukuthi uvuke ugeze ubuye emsebenzini uzoqalisa ukufundisa ukukhuluma labantwana ungela enethi ungadlanga. Lamhlanje sivuyile nje sizokuthi silokhe silunguze kodwa ukusebenza vele njengoba lamhlanje lokhu esizimele khona lapha nje singamaqembu sizama ukukhulumisana ukuthi kanti vele kungenziwani. Kodwa okwakusebenza sibili, hhayi ngibona iviki zaphela sibili size size ukuthi kanti yena uhulumende umi ngaphi.
Lokhu kusekelwe isikhulumeli se-ATUZ uMnumzana Nation Mudzichiro yena othi uhulumende kumele alalele izikhalazo zababalisi.
Namhla ababalisi abaningi abakhwanisanga ukubuyela emsebenzini ngoba abala izimali zamabhasi lazama-school fees zabantu ababo. Akula i-learning enzakalayo namhla esikolweni ngoba sibona abantwana abaningi bagcwele esitaradeni. So siyacela kuhulumende angenele masinya abhadale ababalisi imali abayifunayo.
Omunye umbalisi ofundisa emangweni weBhinga ongathandanga ukuveza igama lakhe uthi ezikolweni eziningi ababalisi bebengafundisi namhlanje.
Ngapha eBhinga akula babalisi, ababalisi ababuyanga, abala mali zokuthi bebuya ezikolo kodwa abantwana bafikile esikolo.
Abazali abaningi bebedanile ngalokhu. Omunye wabo kungumnumzana Alpheus Mapranga yena othi uhulumende sokumele akhangelisise lolu daba.
Kuzasithwalisa nzima thina njengabazali ngoba sihambisa abantwana esikolweni and bangahamba ku-strike sivele siyabathatha futhi siphenduke labo endlini. Lokhu imali zangkhona azikwazi ukuthi zazisuza ngaphi. Ngiyabonga ucela ukuthi uhulumende akhangelisise indaba yomholo kamatitshala bayilungise ngoba bangayekela kunjalo ukuzathwalisa kugada ngoba imali zokuthi siyethatha abantwana siphinde labo endlini sizakuyabuyela labo futhi esikolweni ziyasiwomela.
Ababalisi bathi bafuna iholo labo lilinganiswe le mali ababeyihola ngesikhathi sombuso kamnumzana Robert Mugabe lamakhulu amanye lengxenye yamadola emelika $450. Kodwa uhulumende uthi kahle lelisi leli holo ngoba engelamali. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumlondolozi Ndlovu.
Selokhu sikuludaba lunye. Abazali baveze imbono ehlukeneyo ngokuvulwa kwezikolo namhlanje, abanye besithi ababonanga amehluko kula kwamanye kule minye iminyaka ukuthi abanye babo besithi bekungacaci ukuthi abazali bazafundisa lobahatshi njengoba bekulilanga lakuqala. Ubathabile Maso.
Izikolo zivuliwe lamhlanje elizweni lonke. Abamele ababalisi besithi amalunga asela dlabuzane lokuqhubeka besebenza ngoba iholo abalitholayo lingeneli lutho. Ngakwelinye icele abazali bakhala ngendlewo langokungananzwa ngababalisi. Unkosikazi Phelino Moyo ongumzali uthi uze waphenduka lengwalo zokuloba azithenge nzima ngoba kungacaci kumbe ababalisi bayasebenza loba hatshi.
Mina namhla ngihambisa umntwana esikolo ngize ngabuyela endlini somele ngemsebenzini kungela action esikolo ukuthi izikolo zivuliwe kuzafundwa kumbe njani. Amabhuku lawo esiwathenge nzima zengaphenduka lawo. Ngibona ukuthi azalahleka esikolo ngoba abantwana bebegcwele isikolo sonke. Kungacaci ukuthi isikolo kuvuliwe izikolo ukuthi kuyafundwa kumbe kuhamba njani.
Omunye njalo umzali umnumzana James Mkandla uthi kunzima kubabalisi ukuthi bayefundisa ababo abantwana bengayi esikolo.
Yebo kambe izikolo zingabe zivuliwe njengomnyaka yonke ukuthi nxamnya uqalisa ende kuyakho labantwana abatsha bakubo grade 1 ECD labaqalisa secondary. Ababalisi bangabe behambile esikolo kodwa kunzima kakhulu ngokuthi bona ababantwana babe bathiye ezindlini beswela ukuthi bangahamba njani ngoba izikolo zifuna ischool fees. So umumo wangikhona nje kuphonguba nje ukuvula kwezikolo kodwa umumo wangikhona kawuma kuhle.
Inkosikazi Linethi Zondo uthi okufunekayo esikolo kunenge kakhulu njalo lentengo iphezulu kakhulu.
Izikolo zivuliwe sibili kodwa ubunzima esihlangana labo ukuthi izinto ezifuneka esikolo ziningi kakhulu. Ngapha lentengo iphezulu osokusenza ukuthi abantwana sibahambise bengela lutho sisadinga izinto zakhona. Ischool fees laso sikhwelile.
Laloba kulabanye abathi bekungacaci esikolo, unkosikazi Messi Sithole uthi kuye esikolo bekufana lamanye wonke amalanga okuvulwa njalo labantwana bafundile.
Mina esikolo sabantu abamithemba ahambisa konke bekurayithi, amabhuku besithengile, lama-teachers abekhona, bekunormal ezinjengensuku zonke, lakathe sibathi bafundile.
Iningi belikhanyelele ukuthi izikolo azisoze zivulwe ngoba ababalisi bengekho emsebenzini kodwa abazali babika ukuthi benelisile ukwamukelwa izikolo laloba kulabanye abalensolo ngendlela abaphathwe ngayo ngababalisi. Ngimele iStudio 7 yikobulawayo, ngingubathabile Masuku.
Ngosenjalo, unkosazana Melissa Chingwana Ngwana wenhlanganiso yababalisi basemaphandleni e-Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe ngomunye wabangayanga emsebenzini namuhla. Utshele uMike Hove weStudio 7 ukuthi njengababalisi bazimisele ukungayi esikolo ohulumende aze abanike iholo abalifunayo.
Namhla asihambanga emsebenzini ngoba sibone kungancedi ukuthi sihambe imali esiyithola incane kakhulu. So ukuthi sihambe emsebenzini namhla kuyabe kungani sivumelana nemali esiyiphiwayo.
Kulabantu abalombono wokuthi uhulumende uyazama ukusebenza ndawonye lani, kodwa lina seliqinisa ikhanda lapha bathi uyazama ngempela ngamandla akhe wonke ukulungisisa isimo somnotho. Njalo uzamile ukulinikeza imali ngesingizi sithi amakushini ngala wansis, kodwa lina lilokhu liqhubekela phambili liqinisa ikhanda, ungathini ngalokho?
Thina imizamo eyenziwa yasiyiboni ngoba ngabe kade inceda okweqiniso ngabe asikhali ngabe sisemsebenzini namuhla. Amakhushini allowance esiwaphiwayo mancane, imali yakhona incane kakhulu, uyathi uyithola izinto ziyasezi kwele ngilanga lenalelo. Kunje ikhushini esagcina ukuyithola, sathi siyithole izinto zase zakhwela, ayenelisi ukuthenga le grosa legcweleyo, ayenelisi lokuthi ibhadale lomntwana i-school fees uphile ngayo uziyefika inyanga elandelayo. Imizamo hayi asikayiboni ngoba yonke into abasitshelayo ukuthi bazosenzela yona ayikhiphi ebunzimeni esikibo. Ama-100% increase abathi bazasinika wona yi-100% eyemali evele incane esikukhalelayo nje thina ukuthi imali yethu ibuye ne-interbank rate kumbe ngama-US dollars.
Kungani lingathathi lawo ama-cushioning allowance besiliqhubekela phambili lixoxisana lo hulumende njalo limnikeza ithuba lokuthi alungisise somnotho?
Mina ngibona ngani isikhathi sokuthi sibe sibekezela asisekho ngoba sibekezele wakwana lo umnyaka wesibili lokho sibekezela kulokho kuthiwa siyakhuluma siyazama lokhu lalokhu ngayi ukuthi bayazama ngono bezame lathi sibe sihlezi ngoba ukubuyela emsebenzini kuzasibisela emuva njalo ngoba sizabuyela emsebenzini labo ethi bekhule bengayiyeleli
abodokotela bona sebelesikhathi eside ngempela betshengisela libona ngani lina lizayenza into efanayo na
bona ngani kuyagcina kusiba njalo ngoba kwamatitsha okwakhathesi sekunzimeni obukhulu emjazisisa lokhu okwayihlela amadokotela and ngibona ngani indlela abayenza ngayo kuyagcina kusiba njalo lakithi
njengoba lingahambi esikolo abafundi-ke
um kuyasizwisa ubuhlungu lathi ukuthi abantwana bahlezi abafundi singamatitsha kunje lathi singabazali kodwa lapho sesifike khona kungcono siqale silungisise izinto singakabuyeli emaklasini kuyabe kusizwisa ubuhlungu yebo kodwa akula ngenye indlela esingayenza ngayo
bengicela ukuthi uphosele amazwi akho ucela
thina sabe silokhu esikhala ngento eyodwa nje ukuthi besizwisise nathi lapho sivela khona ukuthi impilo esesiyiphila kathesi njengamatitsha akusaphileki ngabe bayasiza izikhalazo zethu besinika imali yethu ye-interbank rate kumbe ngama-US dollar kwenza ukuthi siqhubekele phambili lathi sisenelise ukuphila le muli zethu sihambise abantwana esikolo sidle sigqoke sihambe emsebenzini sithabile
Lo nkosazana Melissa Chingwanangwana owenhlanganiso yababalisi bemaphandleni e-Amalgamated Roller Teachers Union of Zimbabwe sixoxela ecingweni ekobulawayo.
Yebo 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 mthwakazo muhle Zimbabwe muhle okhulumayo ngumike hobe ngolwesibili kunjenje asidibaneni kuhlelo lwabatsha olwe D-Connection ngo-8 ntambama namhla kuhlelo sixoxa ngokubhekane labantwana besikolo kanye labazali ngesikhathi kuvulwa isikolo nxa lifuna ukungena kuhlelo sithumeleni umlayezelo kunombolo ezithi +1 202 465 0318 lakho njalo ukusixhuma ekhasini lethu ele-Facebook ku-VOA Ndebele mthwakazo muhle Zimbabwe muhle asihlanganeni kuhlelo The Connection lilami uMike Hobe ngo-8 p.m.
singakangeni esigabeni esilandelayo ke sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane uSenator Elizabeth Warren waseMassachusetts ongomunye wabancintisayo ukumela ibandla lamademocrats kukhetho lokudinga umongameli weMelika ugcizelele ukuthi uSenator Bernie Sanders weVermont omunye oncintisana layo wamtshela ukuthi ngombono wakhe kaboni leli lizwe likhetha wesifazana ukuba ngumongameli uSenator Cory Booker ongumsundi wamela isigaba seNew Jersey edalele ephalamende leMelika usephumile kumncintiswano wokudinga ukumela ibandla lakhe lamademocrats ukhetho lukamongameli welizwe abameli be-Egypt, Ethiopia ne-Sudan kwele Melika bahlangene izolo edolobheni le-Washington emzameni yokuxazulula ukufuthelana osokukhona ngohlelo lokwakha isitishi samandla kagetsi kumfula omkhulu ezwekazi le-Africa we-Nile River. Iningi likhala ngokuthi umnotho welizwe ulokhe uqhubeka ubhidlika lanxa uhulumende esithi ule mizamo yokulungisa indwendwe zabantu abadinga amafutha ezimota awepetrolo lawedizili zibikwa zibe zizinde namuhla kobulawayo njalo kuyisimo esifanayo emabhanga njengenhlala yenza ngenxa yokusilela kwemali isiphathamandla senhlanganiso yebulawayo Progressive Residents Association umnumzana Thembelani Dube uthi ukuswelakala kwemali kuthwalisa abantu amagabha avuzayo ngoba abenelisi ukuthenga impahla ehliswe intengo ezitaladini
uhlupho olukhona eZimbabwe ukuthi kakula cash mali uthwala amabhenki kakhulu apha icash abaningi nxa bethe bathole icash baya bethole $50 $300 ngelanga kumba abanye bahle bathole okwevik umuntu ole cash ule mali engcono ngoba uyenelisa ukuthi azihambele esitaladeni anjani ayethenga kodwa lwe ecocase ngazi ukuthi uzame kuye esitaladeni bayafika kambe inkalakatha yemali okwenza ukuthi kube sokufana lokuthi uziyele ngasesupermarket uyethenga khonokho vele kudulayo kube sokusidika abale foreign currency nxabe ngena kulawo mashop amanye angabe siyamukela i-foreign currency kumbe njalo nxabe funa ukuthenga ifueli le ngoba bakhona amagarata anjengabo fueli ngani ne-foreign currency amarandi amapula nama-US dollars lelenye nje foreign currency abayivumayo. Kube sokuthi laba abaningi abangela foreign currency okumele bangene kuleyo mzila emide. So ngezinye indlela ngaze singathi kukhona abathengisa ezidaladeni kodwa abaye befuna i-cash njengokuthi nxa uyathenga i-inform iyaluthi idilezile ezidaladeni kodwa umuntu uyafika uthi othi ngifuna i-cash okuthi kusiba luhlupho.
Umnumzana abekezela Maduma Fuzwayo, ingcwethi ecubungula ezomnotho welizwe, usinika umbono wakhe ngokuthi uhlupho lokusilela kwemali lungalungiswa njani.
Njengoba sesihambe sasuka kuleyi level esesikuyo, azikho uhulumende kavume okwakhathesi ukuthi idola lethu silisebenzise maybe kanye le-rand bancengise bejoyine i-rand union maybe izasibhalansela izinto ngoba izakwazi ukuthi ibhalansise imali esiyitholayo i-income yabantu le mali esizibhadalayo ama-expenses esiwabhadalayo ingxenye kungancwebeka ngoba singakhangela ukhompela la amazona la esihlala eduze labo South Africa labo Botswana ama-price ezinto zethu ngama-numbers ahambelana labo South Africa bathi thina ngaphi imali yangikhona asiyitholi enila ukuthi sithenge lezi zinto. So nxa imiholo yethu ingakhwela layo ilandele ifike closer kule khona laphana ukuthi izinto ziyeneliseke sivele sibhalansise kumbe ngerandi ingxenye kungaphileka ngoba yethu imali le yantengantenga sibila izwakala ukuthi isiza ngaphi.
Umnumzana Fuzwayo ugcizelela ubunzima obubhekane labaningi.
Nxa sithumela abantwana e-boarding besiya kudla for 3 months ngendlela ilizwe eliningayo kambe abantwana vele kumele bebhadale malini esikolo. So into yangikhona inzima sibili while ezikolo sikuzwisisa ukuthi izikolo kumele zikhweze ama-school fees but le mali yangikhona ngapha lapha thina esithola khona kayikhweli, so kuthiya a very big gap esingakwazi ukuthi vele sizayithini. Ipetroli yangikhona kayisathengeki, abantu abayi-afford nxa ipetroli sifika almost $20 per liter ukuthi ugcwale sithengi you need about $800 wena uhola $1,000 automatically awusatheli ifuel emoteni iyathi kuphelile uthole ukuthi iyaceda another 1 week ingabuyanga ingazibuye sesiphonga utotobeka sethela khona lokho okuncane. Things are very expensive, uyangena ezitolo uyabona izinto azizihlalele abantu aba-afford ukuzithenga. So i-issue ukuthi abantu imali kabalayo kathesi baphumile kuphuma amacimbinyana abagcwele egangeni wonke umuntu usephindlela yayathola khonapho ungadubuka igolidenyana wonke umuntu uyaphuma ezindlini wonke umuntu ayithole thing igolide anything njenganika umuntu imali abantu sebephonga ukuphuma nje bezama wonke umuntu usethengisa emgwaqweni wonke umuntu usesenzani. So everything is just informal, akulanto eformal.
Umnumzana Vumani Ndlovu, isiphathamandla senhlanganiso ye-Rural Communities Empowerment Trust, usichasisela okungenziwa nguhulumende.
Akulakudla vele sikhona vele ukudla nje kwansuku zonke abantu baphelelwe zinkomo ikakhulu. Kube kudingeka ukuthi uhulumende adeclare lokho esingathi yi-national disaster entweni lezi but kakakwenzi ngokupheleleyo, kwenzela ukuthi abangafuna ukuncedisa bencedisa through ama-organizations wona lawo ngokuba uhulumende yabe sejile ukuthi sokule disaster elizweni.
Ukulandela ukwethekelela kukamphathintambo kahulumende weChina obona ngobudlelwano lamanye amazwe kunsukwana ezedluleyo, eleZimbabwe elithi kulenhlelo zokuthuthukisa umnotho ezintsha elizaziqhubala lelo lizwe. Ezivele zikhona zibikwa zibalisa ezokuqhelisa ingxenye yesitishi se-Wange Thermal Power Station, igceke lendizamtshina ele-Robert Gabriel Mugabe International Airport, le-Net One, kanye lokwakhiwa kwedalela ephalamende elitsha. Izakhamizi zematopo esansi emaNdebeleni njengezinye indawo eziningi zelizwe zibhekane lendlala enkulu, ngakho-ke zikhala ngokulinda imali lokudla okwabelwa abalambayo. Kodwa udubo kuyikuthi sokulezikhubeko eziningi kuhlelo lokwabelwa uncedo lokudla lokunye sokulandelwa ezombusazwe. U-Anastasia Ndlovu sethulela lolu daba ngugcweleyo.
Iningi labantu ezigabeni zeMandebeleni libhekane lendlala enkulu okwethusayo esibulele izifuyo lenyamazana zendle. Izakhamizi zeMatobo lazo zikhala labanye kodwa zisola indlela uhulumende asephatha ngayo uhlelo lokwabela abantu uncedo. Isakhamuzi seMatobo uWard 10 eMabonyane, umnumzana Jafet Khumalo uchasisa ngesimo ababhekane laso.
Sihambe kabili kuWard Center sibizwa ngabe ora labo sobhuku belabo councilor ukuthi kuzolungiswa ukubhaliswa bese kusiyaphela umnyaka last year sibhalise la ukuthi sithole usizo lwezimali oluphuma ku ORAP njalo sahlangana nabe ORAP basitshela ukuthi imali zethu siyaziphiwa kusukela kunyanga ka October uNovember lo December kodwa kuze kufike manje asikatholi lutho into esimangalisayo ukuthi sesibizelwa emabonyani business center ukuthi lapho sibuye lamasaka sibuye lama containers isiphathelo sokuthi siphiwe amafutha olunye uhlupho ukuthi bese sizwile lapha thina ku ward 10 ukuthi amanye ama wards avele asephiwe imali ngamanye ama organization asebenza ngaphansi kwe World Food Program indaba esikhona lapha ukuthi asisaqedisisi ukuthi ukwabiwa kwalezi zimali kumbe lokhu kudla kuzahamba ngemfanelo na
unkosikazi nokuthula nyoni esinye njalo isakhamuzi sematobo uthi abantu abanatha amaphilisi lasebeluphele yibo ababhekane lobunzima ukwedlula abanye bonke
uhlupho lolu luyahlupha kakhulu ezalukazini abanatha amaphilisi labaye laba abalezinswelo bayakhala kakhulu asikwazi ukuthi singasizakala nga
umnumzana Ruben Ndlovu uthi abantu bayalamba
uhlupho esingaba labo masingathola imali ora kuzazekakhulu ngiba sikhangelele ezulu hayi khangani akuyazulu abantu khangani bayalamba abayabayimpuvu makhaya kazele kweminye imizakale kanjani kanti siyayo khangela isikole ziyavula nemali abanayo ubhatha imali yesikolo kuzima kakhulu zeyontwini
eleZimbabwe libhekane lohlupho olukhulu lokusilela kwezulu osekubangele ukuba abalimi baphelelwe lithemba kuthi izifuyo ziyacuba ngokuswela amadlelo lamanzi. Indlala yanyakenye idale uhlupho lokufa kwenkomo ezedlula inkulungwane ezingamachumi amabili emhlubulweni weMandebeleni osekuchiye inengi lezakhamizi lingabayanga lingela zifuyo zokuthengisa ukuze liziphilise. Inhlanganiso eziphathisa ngokudla ezigoqela oWorld Food Program zithi izigidi ezithoba minwe mibili zabantu eZimbabwe zikusimo sendlala esabekayo ngakho ke kudingwa uncedo lwesiphanyiphanyi. Uhulumende uthi wenza konke okusemandleni akhe ukudingela abantu uncedo lokudla nangu wasungula uhlelo lokwabela abantu uncedo lokudla lemali laloba loluhlelo lusolwa ngabanengi besithi abezombusazwe sebengenela besabela abasekela izanu kuchiwa phandle abasekela amabandla aphikisayo. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo ngingu Anastasia Ndlovu.
Ibandla leMDC lithi amapholisa eHarare avimbe umcimbi walo obuzaqhutshelwa eMbare kusasa lapho umkhokheli walelibandla umnumzana Nelson Chamisa abaze kwethula umbiko wakhe omqoka ophathelane lobunzima obuselizweni. Umbuthano lo buphansi kwesihloko esithi Agenda 2020 njalo umnumzana Chamisa obekhangelelwe ukuhlela indlela yeMDC ethi kumele ilandelwe ukuze kulungisiswe umnotho welizwe lezombusazwe. IMDC ithi amapholisa ayazise ukuthi aphatheke ngodaba lokuvulwa kwezikolo ngokunjalo akasoze enelise ukuyalondoloza ukuthula emcimbini lokusasa. Lesi isinqumo esichothozwe inkokheli yeMDC emhlanganweni ewenzele eHarare namuhla. Nyakenye ibandla leli lehluleke ukwenza imhlangano yalo eminingi ngemva kokuvinjwa ngamapholisa. Untungameli Inkomo weStudio 7 uxoxele isikhulumeli sikaMnumzana Chamisa, uMnumzana Nkululeko Sibanda, wasichasisela okuningi ngalolu daba.
Umcimbi lowo ngokuthi uPresident Nelson Chamisa ube kufuna ukukhulumisana nezizalwane zeZimbabwe ngodaba lokuthi senze njani ku-2020 ukuthi sikhulule ilizwe. Ngalolu hlobo bekuyukuthi akuna divola ukukhulu kakhulu kade lokho esatshelwa nguhulumende ngoba ubungumbiko ovela kuPresident. Kukhanya ngani amapolisi eZimbabwe nohulumende eZimbabwe ulokwesaba kakhulu ukuthi uPresident Chamisa ahlangane kumbe acho awucabanga ukuzulu kabi ezindaba ukuthengisa ukuthi sibayazi ukuthi ilizwe lisezandleni zomkhokheli olalelwa ngezulu wezindaba.
Kulapho yini obabuchamisa abeza kwethula khona umbiko wakhe we-State of the Nation Address?
Well, siyazi ukuthi uPresident Nelson Chamisa wethule amazwi a-Hope of a Nation Address ngenyanga kaNovember eminyakeni ophelileyo, lapha obekhipha umbiko omayelana lomnyaka ka-2020 ukuthi yena ubone ngani izinhlupho zeZimbabwe zingesilwa kanjani, ukuthi ke awukazulu umkhonomi ungalungiswa kanjani sesiya phambili. Bekungasinto enkulu kangako.
Bekuzabuthana abantu abaningi yini kahle kahle lapha?
Umbuthano lo ubumbuthano obuzahlanganisa ubukhokheli we-MDC nalabo abazabe befuna ukuzwa umbiko lowo mahlayana, kanti ke umbiko lowo buzafakwa nakwezinye izindlela zokuthumeza umbiko wokudlula.
Amapholisa aphe sizatho bani kumbe zizatho bani kulivimbeni?
Apha isizathu sokuthi uhulumende ka okhona kathesi akala kuzwisisa ukuthi uPresident Chamisa angahlangana nabantu ngobakhulumisana nabantu engabakhumbuzi ukudibeka kwabo okwansuku zonke. Isizathu esikhona kasikho segcekeni ukuthi bazama ukuthi kudingwane njalo kulungiswane, kutshengisa ukuthi bayesaba nje uPresident Chamisa.
Lo ngumnumzana Nkululeko Sibanda, isikhulumeli somkhokheli webandla le-MDC umnumzana Nelson Chamisa ubexoxa ecingweni lontungameli inkomo we-Studio 7 eseHarare. Sizamile ukuxhumana lesikhulumeli samapholisa u-Assistant Commissioner Paul Nyathi ngalolu daba, kodwa ucingo lwakhe belungangeni.
That it could work out. Maybe it's not meant to be. When it should be you and me. Though my friends keep saying we'll get better. Maybe it's not meant to be. Love is for two, but I feel like I'm in it alone. No, no. You say that you're wrong. Them love, they'll break your heart instead. Instead, no, 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 no. Is this meant to be? Though I tell myself that it could work out, maybe it's not meant to be. You make me hate myself for somebody else when it should be you and me. Though my friends keep saying we'll get better, maybe it's not meant to be. Love is for two, but I feel like I'm in it. Got to do this. When I say I love you, I wanna hear you say you love me too. I don't wanna go through this love battle when I'm all alone.
Singakehlukanike sikhangele inhloko zezinye zendaba ebesilazo kuhlelo lwanamhla. Izikolo zivuliwe elizweni lonke namhlanje, ababalisi abaningi kakhulu abasebenzela uhulumende bengekho ezikolo. Ibandla le-MDC lithi amapholisa eHarare avimbe umcimbi walo wobuqhutshelwa eMbare kusasa, lapho umkhokheli waleli bandla abeza kwethula umbiko wakhe omqoka. Olivalelisayo nguSithandekile Mhlanga, ngikhonapha eWashington DC.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka, mhuri yeZimbabwe.